Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe umhlangano owenziwe ngolwesine owabalwa impi yenkululeko belomongameli Mugabe ungaba waqeda ingxabano ezikubandlalezana uPF na?
Inkulumo yakhe akade laye yabo wavele wabatshela se-airport ukuthi bahlukane lokuzenza bona abangitshela ukuthi enzeni.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi walelwa nguhulumende ukuyavalelisa owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana Lookout Masuku esefile.
Uthe sekhotheme uMasuku sisesikurubi ejele, ngalelwa ukuyambona, ngalelwa ukuyamvalelisa emngcwabeni wakhe, ngalelwa kanye lokuthi ngimbona nje esemochari ngimvalelise.
Isizalane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zidlela evalweni kulandela imbiko ethi abahola imali ngaphansi kwe £35,000 bazaxotshwa kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe umhlangano owenziwe ngolwesine owabalwa impi yenkululeko lomongameli Mugabe ungaba waqeda ingxabano ezikubandlalezana uPF na? Lo ngumbuzo osubuzwa ngabaningi kulandela umhlangano lo, abanye kade becabangela ukuthi uzaletha ukuthula kubandlalezana uPF kulandela imbiko ethi umongameli Mugabe ulakho ukuthiya isikhundla sokukhokhela ilizwe nxa abalwa impi yenkululeko bengamcela ukuthi achiye. Kodwa akula wambuzayo kwaba lezithembiso eziningi-ningi ezibalisa ukuphiwa imigodi yamatshali igugu lokunye okuningi-ningi. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Moses Mzila Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala, into emangalisayo ukuthi abanye bangakhona bacabanga ukuthi ngeke kube ngumlweli wenkululeko njalo ungasolunga lezana uPF. Into esibili ukuthi bebekhangelela ukuthi uzakhuluma into ezwakalayo ngokuthi imali ye-school fees esemele ukuthi bayinikwe okusemthethweni ukuthi bayithole sonke isikhathi, ne-pension yabo ukuthi bayithole sonke isikhathi njengalinyanga imali leyo ukuthi ikhona kodwa kayikho emabhenki. Kukhangelela ukuthi bathi khona ngapha emhlabeni emaplazini kabatholanga amawozethi amaningi umhlaba ngendlela abamele ukuthi kwathola abanye abantu ababengekho empini. Kodwa konke lokhu vele akazange kuthinte uMugabe, kusho ukuthi vele isimo sabo sizaqhubekela phambili sisibi abantu sisiye zisela. Njalo abantu behlile ukunanzela ukuthi nxa ukuthumela phana umsole sokungazathi uyabwenza isono, kanti-ke kuyabungala sono oyabe usenzile. Kodwa into yokugcina engiyibona mina ebuhlungu kakhulu ukuthi engumkhokheli welizwe ayitshela abantu ukuthi imigodi miningi lapha elizweni, imigodi yabogolide miningi. Into esengiyesaba ukuthi imigodi le izavalwa nabantu bengabalweli benkululeko behamba besiya invade imigodi nale bethatha imigodi. Abantu bazalahlekelwa imisebenzi njengabantu abalahlekelwa imisebenzi abasemaplazini. Khona okukwethusa bona nabathi licala alenzileyo abantu abananzeleliyo kahle kahle ukuthi nxa ungumkhokheli welizwe uthetha isifungo sokuthi uzavikela sonke isikhonzi selizwe.
Ibandla lezanu PF ulibona njani ngemva komhlangano lo? Kuzaba lo mehluko na?
Umehluko ozaba khona ukuthi izanu zabhidlika kuphela njengesigodlo zakosathane. Izameli ibhidlike izanu PF uMugabeni ukukhulumile uthi yena nana abantu bengangeneli indaba ye-succession. Kanti njengoba ebenza amalunga ezanu PF kanti i-succession njengoba besemdala engakana evele sesehluleka ukuhamba, okuzakwenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi bathathe isikhundla lesana kuyini. Kodwa khonapha besona ngombuso abaningi bakhona kumbe ngingathi bonke bebevele besenza ukutshontsha bedilize inotho yelizwe. So konke laba bayakwenza sebesesaba ukuthi kungangena umuntu mhlambe ongachayi izenzo zabo.
Lo-ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Siphinde saxoxa le ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi okwenzakele ukuthi bahlakaniphele njengenjwayelo. Inkulumo yakhe akade la yabo wavele wabatshela se airport ukuthi bahlukane lokuzenza bona abangitshela ukuthi enzeni. Okwezolo lokhana kokubalalela lokubathembisa lokhu lalokhana bese kuyikwenzela nje intathele izindaba ukuthi bethu kulesivumelwano kodwa ukubethusela kwakho bese kwenzile ukubatshela ukuthi bangadlali ngaye bangamtshela ukuthi enzeni njalo bahloniphe lo nkosikazi wakhe. Wayeso waqeda ngabo okwezolo bese kusenzelwa nje amehlo entathele izindaba lendlebe. Ukuthi kukhanya ngani babambene bayavumelana kodwa ukulwa kukhona
manje sesiyaphambili ubona ungani kuzaba lo mehluko na ukuthi sizabona lo nkosikazi Mgabela esengasayenzi imihlangano yakhe kumbe engayenza kodwa engathuki umuntu
ungayiqondisisa kahle indaba yakho nanxa uyibhekile baba uGandhi bonke nje phakathi kwebandla lonlela abaphakamisa amehlo kumbe abaphakamisa izandla kumbe amazwi besilwa lentando yakhe bagcina bephoselwe ekhatshana. Ama OVET njengabantu abaholayo njalo abantu umhlaba ovela kuye bayakwazi ukuthi nxa kungasifika ekugcineni bangathathelwa lokho abakuphiwayo leholo lelabakuphiwayo yikho akuthembileyo ekugcineni kwakhona yena aza kuthola intando yakhe kulaba bantu ukuthi kumbe uzonikeza lowo muntu amkhethileyo kumbe yena unkosikazi wakhe.
Hello ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma icingweni le Studio 7 esePitoli kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zidlela evalweni kulandela imbiko ethi abahola imali ngaphansi kwe 35,000 pounds ngomnyaka bazaxotshwa kulelo lizwe. Ele Bhilitane lithi lifuna ukwehlisa inani lezisebenzi ezivela kumanyamazwe ezenza imisebenzi eyaphansi kuphiwe abalelo lizwe. Sixoxe lo mntumzana Brilliant Mhlanga isizalwane seZimbabwe esisebenza ekolejini elikhona le eBhilitane.
Abantu abazaba affected kakhulu ngabantu ababesebenza ababe kuma professions athile. Abantu bakuma professions anjenge nursing bazaba affected nakho depending on ukuthi khona phana ku nursing bazi upgrade njani ngokuqhubeka befunda iningi labantu bathe bebuya bevela ezimbabwe bafika bathola nursing so basebenza kuma care homes nje lasemsebenzini nje involve day to day nursing ezibhedlela lapha khona ukuyana ikhombona khona abantu abaningi bazaba affected so bakubona kungesancedi ukuthi babe belokhe bethola amanesi abevela kwamanye amazwe ikakhulu iZimbabwe. IZimbabwe is known for having esingathi ngesilungu phecelezi i-import yamanesi amaningi lapha elizweni leli. Iningi lamaZimbabwe ongahlala la ukuthola besebenza imisebenzi enjalo.
Njengoba siyabona ukubana uhulumende wele Bhilitane wawomisa imithetho yokuthi abeZimbabwe bafike kona ngapho. Basekhona yini ababuyayo bevela ekhaya ukuzosebenza kona phe eBhilitane?
Kodwa ikakhulu abangama professional sebele bala lokho esingathi ngesilungu yi-criteria abaye beyisebenzisa ukuthi ama professions anjengalawa yiwe siwafunayo. Ngikhuluma kunje ngiyazi kulamanye ama abafowethu esengingahlala labo engangifunde labo e-University of Zimbabwe ababuye lapha bangama auditors abanye bangkhona basebenzela inhlanganiso njengabo KPMG lezinye bayabuye lapha bengama auditors bafike basebenze benikwe ama permit ayeminyaka ethize.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo isizalwane seZimbabwe esisebenza ekolejini eliseBhilitane.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqhakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi nokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likaMabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe
Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo ekhasini le-Facebook kanye laku-Twitter.
Izizalwane lezakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa kobulawayo kuyona le iviki bekhumbula umuyi umnumzana Lookout Masuku owayengumkhokheli webandla lezaphu ababesilwa impi yenkululeko. Umnumzana Masuku ufe ngomnyaka ka-1986. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yethu uNompumelelo Moyo obesembuthanweni lo wasethulela udaba olulandelayo ngokugcweleyo.
UDokotela Dumiso Dabengo owayeyinkokheli yebutho leZipra njalo osekhokhela ibandla lezaphu ukhulume kabanzi ngemisebenzi kamuyi eveza ukuba okwamzwisa ubuhlungu yikuba uhulumende wamalela ukuyabeka omunye wakhe ngitsho lokumbona esesibhedlela ngoba wayevalelwe ngaleso sikhathi. Abantu bebethe gwaqa abamabandla ezombuso kunye lozulu belalele imbali ebilandiswa nguDabengwa lapho aveze imbali kamuyi uMasuku ngokugcweleyo okuthiye abantu belokudana okukhulu ngolunye ulwazi abakade bengelalo ngempilo kamuyi. UDokotela Dabengwa ubonye kakhulu umasipala wakobulawayo ngokuvuma ukuba umuyi alale emathuneni ngoba uhulumende walela umuyi ukuba ayelala lamanye amaqhawe emathuneni amaqhawe esigodlweni.
Uthe sekhotheme uMasuku siseskurubi ejele. Ngalelwa ukuyambona, ngalelwa ukuyamvalelisa emngcwabeni wakhe, ngalelwa kanye lokuthi ngimbona nje esemochari ngimvalelise. Wagcina esebekwa eLady Stanley Cemetery ekobulawayo ngoba uhulumende engathandanga ukuthi aphiwe isicoco sobu-national hero.
Ngokunjalo unkosikazi Thoriso Moyo Phiri owalwa impi ngaphansi kukaMasuku uchaze umuyi njengomuntu owayelungile ejonge ukukhulula isizwe njalo engalaleli amanga.
ULookout Masuku ngimazi ebe ngukhomanda wethu kuZipra. Then thina sabathola obaba uMasuku bekhonale. UMasuku lathi sayetrainer saze saba ngamakhomanda labo. But singamakhomanda amancane kiwo, ama-sub-commanders. ULookout Masuku ngomunye umuntu obezimisele ukukhulula iZimbabwe.
UMnumzana Moses Mzila Ndlovu ongomunye wabalwa impi yenkululeko laye uchaze njengenhlazo indlela uhulumende obusayo aphatha ngayo umuyi. UMzila Ndlovu ukhokhele ingoma eyayithandwa ngumuyi ethi ibambeni webafana okulethe isikhumbuzo kulabo abalwa belomuyi kwaba yisilonda esitsha kibo.
ULookout Masuku owaba ngu-general ngenxa yemsebenzi yakhe ebukekayo kangaka ekuthini khona lethi inkululeko elizweni leli. Indlela afa ngayo sithi thina akukhulunywa iqiniso ukuthi wafela ezandleni zezanu wabulawa ngabantu bezanu, kukhulunywa kube sobala. Kungafihli ukuthi uthi wafela esibhedlela ngoba wayefela esibhedlela kutheni, ngoba kasikwazi ukuthi i-death certificate kaLookout Masuku ivele ikhuluma isithi wabulawa kuyini. Kawukaze kukhulunywa sobala lokhu afayo kuhlala kubuvilibane nje ukuthi kungakhanyi ukuthi wabulawa kuyini. So mina ngibona ngazathi either ikumfakela kumbe bamthotsha kumbe kuyini okumele ukuthi sikukhuluma ukuthi wabulawa yizanu. Yikho ebulawa yizanu ngemva kwemisebenzi emihle kangaka ekhulunywa ngobaba uDabengwa ukuthi uLookout kambe kusukela engumntwana le 23 years, enye 23 years yakhe esempini waqeda elwisa ukuthi akhulule abantu beZimbabwe.
UMasuku wazalwa mhla ka 7 Mabasa ngo-1940 wakhothama ngo-5 Mabasa 1986. Ubukhokheli bukamuyi ebambisana lomuyi uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo ngemva kokushona kukaNikita Mangena empini eyabizwa ngokuthi turning point yikho owadala ukuba abamhlophe bacine bevuma ngekhanda ukuze kuqhutshwe inkulumo ezaletha inkululeko lesivumelwano seLancaster House esidumileyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave, la kushotwa yi 49301208 la ku 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lamhla kuhlelo lwethu oluphathelane lendaba zabesifazane siqhubeka ngengxoxolo nkosikazi Lorraine Ncube Kambule ochasisa okuningi ngomsebenzi wakhe owokuthunga kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ukuthunga vele ikimi kuyingxenye yempilo yami, noma ngihamba ngiyafundisa ngale, kodwa ngiyaqhubeka ngithunga endlini. Nxa ngiqeda ukuthatha emsebenzini ngiyathunga, ngama weekends ngiyathunga noma isiphi isikhathi engisitholayo nje. Okunye futhi okungenza njalo ukuthi khathi sesingakwani sokuthi ngithole abantu abaningi abafuna impahla engizithongayo. So isikhathi esiningi ngiyabe sengilama-order ngithungela abantu. Ngiyathungela abantu abanye baseCanada, abanye base-Australia, abanye bakhona apha e-England, ama-customer mama amaningi akhona apha e-England, abanye base-America. Njalo nxa ngithunga ngiyangithi ngingathunga ulutho ngilufake ku-Facebook lapho ngi-advertise khona impahla zami.
Nxa ukhangele vele ungathi ebulenjini be-internet lasenkundleni zona lezi zabo-Facebook zikuncedile ukuthola imikambo kumbe abathengayo?
Kakhulu kakhulu kuncedile. Ngize ngathola futhi le opportunity yokuthi ngikwanise ukuthi ngi-organize mina kwami labantu engiphila laba eduze ka enkade ngibancedisa ukuthi bethunga ukuthi siyenze i-fashion show, kuthiwa yi-lifestyle fashion show. Sesile minyaka emibili sakuqalisa, njalo into esikhangelela ukuthi siyenze minyaka le minyaka usiya phambili. Ngiyasebenzelana labanye abaseChina futhi ngiyathumeza ama-designs ami bese bedinga bona ilembu, kodwa ngiyabe ngibatshelile ilembu endifunayo i-weight konke nama-colors ukuthi abe njani. Bese bengithumezela impahla nxa sebeqedile.
Ukubona lokhu kusiba ngcono yini kulokuthi uzivulele eyakho ishophu uqhatshe abantu abaza kuncedisa ukuthunga beseduzane?
Sengikubona kungcono kakhulu. Njalo uba ngcono kwakhona yokuthi ngiyabe ngikhangelela ekuthini akula mali eningi engiyikhiphayo, ngoba abantu labana bavele bele indawo zabo abathungela khona. Njalo impahla abazithungayo zinhle kakhulu kokuthi ngiyakwanisa ukuthi ngithole imali engane nganeno kula lapho nxa ngithi abantu ngidinge indawo yokuthi abantu besebenzele. Njalo ngibe mba-manager malanga wonke.
Utholakala ngaphi-ke nxa olaleleyo ngalesi sikhathi engafuna la ukuzothungisa?
Ngitholakala ku-Facebook. Njalo ngiyaphendula ama-messages abantu ngesikhathi esi-right. Nxa undinga ku-Facebook uyakwanisa ukungithola ku-Miss Lopi, yili page lami engikhona 24/7. Ku-Instagram lakho ngikhona Lopi Kambule, ngikhona 24/7. Kumbe ongayikho ku-Instagram, ongekho ku-Facebook uyakwanisa ukungithola ku-email. I-email address yami ngulopi kb@yahoo.com. Isikhathi esiningi abanye baya bengithinte kuWhatsApp abavela emazweni athiyeneyo. Inamba yami ngu-0044-79-853-88-756. Ndiyakwanisa ukuthi ungithinte kuWhatsApp kumbe ufone.
Siyabonga ke lo ngunkosikazi Lorraine Ncube Kambule, ingcwethi yezokuthunga obexoxa lo Praxedis Jeremiah Studio 7 kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.